Ukama umiswe mthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba wesule esinqomo sokuthi abotshwe engaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba uvumelane lokhama yena usezaphenduka emthethwandaba mhlaka 23 Mpandula kuzothonisiswa amacala agoqela elokutholakala isikhali ezangekho emthethweni lolobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imisebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu owamenza wathiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Odedizem uthi ukuphenduka kwakhama kutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengoba nizasihlala sisitsho njalo laye uKhama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usekuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindelwe kutshe inenye ogoqela abezimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Yenza ukuthi i-ruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo wonke azaba phezu kwakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiwa i-disturbance ukuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus uKhama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezizathu ezingabe zenze uKhama ukuthi aphindele ekhaya.
UKhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenze okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli or ngigugele elizweni elingasilo lami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi uKhama befuna ukufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kuzazoncedisa ibandla lakhe le-BPF. Noma nje uKhama kunguye wakhethwa amasisi ukuthi athathe isikhundla samongameli ngomnyaka 2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. Umasisi esikhathini esedluleyo uke wathi uKhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni samongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouthern kwele Botswana.